Abesifazane uPF igcwelela lokho okubizwa ngesilungu kuthiwa i-deception. Bagudu kukho kakhulu. Uzakhumbula ukuthi khona e-conference i-resolution le kayizane iphume kakuhle. Ngoba umnumzana uMnangagwa wayethena akafuni third term ngenxa yokubana ihamba against i-constitution yelizwe. Kodwa izanu ngenxa yobukliwi abagcwele ngakho sebehlukumeza lalabo abangavumelani layo indaba ye-third term. Ngokubona kwami indaba ye-third term kayisiyo ndaba yezanu PF kuphela. Indaba yokuthi abantu beZimbabwe baphikisane layo ngalokho kuthiwa i-truth and nail. Kufanele sidefende i-constitution yelizwe. Sesikhathele ngabantu bezanu abazenzela umathanda abangeke baqhubeke besenza umathanda especially nge-constitution. UMnangagwa ngahlala abe ngu-president wabo kuzanu PF asilandaba kodwa u-president welizwe ku-very clear ngama-term amabili wonke umuntu oweZimbabwe kufanele akudefende including laba abakuzanu PF kufanele bakudefende kodwa ke ngokwazi kwethu aseqalile ke amanyala.
Yes, ngathi kodwa kuyabheda ngani khonokho baba Mlalazi?
Impumela yakho ikuthi kuzaba labantu abazakufa, kuzaba labantu abazaxotshwa, abantu abazatshaywa ngenxa yokuophoza leyinto kuzanu PF. Ngoba siyazi ukuthi i-violence internally iyenzakala. I-violence le ingadlulela even externally ngoba ama-opposing parties, ama-civic society bazayi-opposa le indaba. Kuzaqala ukuhlukunyezwa kwabantu. So isiphetho sakhona lathi silindile. Ingqobe isikuyena umnumzana uMnangagwa. Uma engahlala elizwini lakhe ayistophe, hayi kungaba kuhle.